esasibotshiwe asiphathwa ngakuhle sasigcina endaweni ende engalunganga uthola ukuthi kuyikhokhona esasikhala ngakho lo section 23 okhangela ngokuthi khona i-inhuman degrading treatment ukuthi sahlukuluzwa kakhulukazi uthola ngokuthi khona kumele kube lokutshintsha okwenziwa ngamapholisa amapholisa aphambani kakhulukazi kwasenika-ke izixwayiso zokuthi khona kumele kuthi nxa sesikhona ngale singakhijiswa njengomama impahla yangaphansi ebalela khona ama-paintis ama-bra kanye lezicathulo izicathulo azigoqele umama kuphela zigoqele wonke umuntu okungangokuthi kathi sinje singathi sikhuluma isiboshwa nxa ubotshiwe usuke lungele ukuthi ungahambi ngenyawo ngoba amapholisa ezingabhala umkhuba ukuthi wena ungabotshwa ukhithi izihlangu zakho uhambe phansi ngonyawo lokhu kukhulume ngangokuthi khona kumele kubonakale ukuthi khona ngokuya kwesikhathi kube le matras kungabi lo muntu ozalala phansi ngengubo ezihlanzekileyo ezeneleyo njalo lalapho ukuthi kuthe kubele izakhiwo zitshintshe indlela ama-cells ayakhiwa ngayo kubeleko lokuthi khona i-toilet ibe yodwa lapho kuzala khona abantu kube bodwa njalo amanzi kube la manzi esambuzini kuzibe la manzi alungiselelwe afanele ulunge ukuthi abantu banathi kube le mpompi yokunatha kungabi yimpompi eyi-one njengokwenzakalayo kathesi.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke mahla ngikhona ngapho nxa sibuya kuwe baba Jamela ubona njani ngakhonokho kuthethwe lidala lemthetho
na okay isikhathi esiningi ngiyafuna ukuthanda ukuthi ngithi amhlophe kuwujeni uwilliamzi umagodonga mahlangu uselina mdikani lokulala manjenga lokuba lesibili abasenzileyo ukuthi-ke yakho ukuthi yelungise isidala lelo ukuwina kwabo lokhu ngukuphumelela kwabo lokhu asekuphumelela kwabo bodwa nje bebane nje beyifoke njalo kase kuphumelela kwabantu abasifazane bonke ezimbabwe jikelele ngoba abantu ababotshwayo konke yahlangana ngesiphatho esifanayo semeso esinxa behamba kuma-sels yayivalelwa kuma-sels angcolileyo okuthi vele hhayi angihlaleki njengomuntu ongumama kuyagcina vele kungayenzi ukuthi umuntu esale endaweni elokuchapha okuyinqawo so nxa ngikhangele lami ngilokuthokoza okukhulu ngoba lasisebenza sonke and ngithi hhayi umsebenzi abayenzileyo nokuba lesibindi lokhu bahlale beyenza njalo ngoba bayenza ukuthi into zitshintshe into zitshintshele umuntu wonke.
Ye, ma ngaphenduka kuwe-ke magodonga mahlangu khona ngapho ubona ngazani-ke amapholisa aza kwenza yini ukuthi bathathe isinqumo senezi bagcine benika omama khonokho abakufunayo njalo bangathi bekhiphe izembatho lezo
awufuze phonga ukukwenza kodwa kuzamele thina njengabamaleli balungele oluntu sibona ukuthi bayakwenza lokhu sisebenzelana lama-lawyers ethu izimbabwe leya se-human rights zabona ukuthi siphoqelele ukuthi khona sikudimande ukuthi kwenzakale lokhu singananzela okunjengokukhipha isicathulo le mpahla zangaphansi aso into ethi ngathi sidinga iy'ndleko zemali idinga ukutshintsha kwengqondo esingathi i-attitude yamapholisa le ndlela abasebenza ngayo so lokhu thina njengabamaleli bamalungelo okuthi sizakulwisa sincelisana lamagqoda ethu engithanda kakhulukazi ukuthi khona uhambeni lokulwela amalungelo ukuthi kube lokuphatheka kuhle kwazulu ngamapholisa luhambo beyimpi esile kakhulukazi sileli izimbabwe leya se-human rights ongangokuthi ubudlelwano bethu lamhlanje empumelanga khona so sizaqhubeka sinqobe kusigaba sembi impi yonke ayikapheli yokuthi wona kube lokuhlonitshwa kwamalungelo so sizabe siqhubekela phambili sibone ukuthi esikutholileyo baku-enforca yini amapholisa kungumlando wonke umuntu obotshiweyo ukuthi hhayi iwoza yahamba e-Supreme Court kwathiwa bengasakhitshisa isicathulo ngokufanayo lami kumele umthetho lowo ungisebenzele akusemele angikhiphe impahla yami ngaphansi so ngumsebenzi okhona ngathi ama-civic organization onke kumele abona ukuthi ayithatha lesi sinqumo asimemethekise uzulu wonke ingqongubani ezimbabwe athi nxa ebotshiwe athi hhayi ngilelungeleli ngoba i-Supreme Court yathi
ye indaba ikhonapho babajamela iphose lakho baza kwenza yini
njengoba sikhuluma di ezinye izinto ezifakwe yisinqumo lapha le court yinto vele ezicwansile vele zitshintshe ngoba nxa ungakhangela i-constitution nxa sikhangela imithi i-constitution yethu yentsha ilakho ukulumati ukuthi hhayi umuntu wonke uma engabotshwa ufuze ephathe ngenhlonipho i-right human dignity ukuthi nxa sikhangele ukuthi kuthiwa umama sekuhlale ekhuphe iy'mpahla zabo zaphakathi sihlale ehambe bengela izicathulo lokho vele kuyabe kungase isikhathi sakho nalesi ngikuphatha umuntu umshada ngoba vele yona i-constitution ngayikuvumele ukuthi nxa umuntu engabotshwa umuntu nxa engabotshwa phela kuyabe ngithatha engela nje ukuthi umuntu idale icala akutho ukuthi usedalele icala so ilungelo lakhe eliyake lithwase lithethwe ilungelo esingathi ilungelo freedom to liberty kuphela nje so amanye amalungelo akhe wonke eyasale lawo ukuthi ephathwe kuhle engaphathwa buchapha engaphathi kokulengiswa ekhitha ubuntu ubuntu bakhe umuntu yake lokho elabo. So nxa ukhangela emajikishini ukuthi ezinye izinto vele ezikhulunywayo lapha yisezinto lezane zinto zifuna imali ukuthi utshintshe. Into lezane zinto ukuguqula ndiyenza ukwenza ngama-procedures akade yenza ngamapholisa angabevalela umuntu